Okwenzakala kwe-MDC kulusizi but ngibona ngazathi okubuhlungu abangafuni ukuvuma inhlangothi zonke. Ulufa luqale ngo-2005 lapho owayethandwa ngabantu abaningi bamvumele sethula isisekelo and abakhala kade esingesisekelo ababalisa umajemu Kuphi bangama-beneficiaries okwethulwa kwesisekelo. Ngibona ngazathi into eluhlupho nge-MDC basuke bakhuthanisa kakhulu ukukhipha izanu babalekela abathi ngama-founding values abo. Okunye kwangikhona kuma-founding values abo kwakuyi-constitutionalism.
Nanti udaba mnumzana Tiroza uyakhuluma lapho umnumzana Fuzwayo uthi okwaphambanisekayo i-constitutionalism isisekelo sombuso webandla akusitshela.
Ngo-2005 kwaba lephutha le-constitutionalism. Into eyayenzakala ngo-2005 yikuthi inkokheli zonke nje zaphambanisa ngokuba lokhetho kudaba lwe-Senate. Into eyayimele yenzakale yikuthi MDC kwakumele zilandele ikokokujongu ubaba uTsvangirai njengoba phela yena ngesekelo sombuso sebandla kwakunguye owayebambe mbo se-major policy. So kwakumele kulandele lokho kwakujongu uTsvangirai ukuthi kuhambe ukhetho kwakuvele kuliphutha ngoba kwakungele kokukhophishi. Then kuleyo ndaba futhi e-constitutionalism, bona ngani i-constitution iqalisa ukwephulwa okusobala ngo-2007 lapho umama uKhuphe wabambana labanye ukuthi bekhiphe umama uMatibenga isikhundla sakhe ayekhethwe ngo-18 March 2006 ku-Congress eyabakhona eHarare. Okwayenzakalayo ngaleso sikhathi ukuthi umama uMakhuphe babethe kuyakuba le-Congress eMakhandeni. Bathe befika eMakhandeni babona abantu abaseke umama Matibenga bebaningi kakhulu. Batshela amapholisi ukuthi becitha abantu. Namhlanje uMakhuphe basifuna ukwenza bona intshanje ze-constitutionalism.
Nantu daba umnumzana Fuzwayo uthini wena kalo?
Ngibona ngazathi umfowethu akubekayo kungokunye kwamaqiniso. Kodwa okuluhlupho eZimbabwe ukuthi kwakufuze kulandela ubafuthwayo bayenankhona ukuthi ibandla akufuzanga kulandela umuntu. Singafundisa abantu beZimbabwe ukuthi kulandela umuntu. Umuntu wonke owenyama ulesikhathi samabhuku. UMakhuphe kukhona kuphambanisileyo kodwa uma sithi ngo-2007 anje uMakhuphe waphambanisa kuliqiniso ukuthi kwakufuna sokutshintshiwe ukuthi i-Congress yenzakalela ngaphi e-restaurant yakhe. But uTsvangirai noMakhuphe bonke babevumelana ngaleso sikhathi kwakumna. UMakhuphe ukhala kathesi kodwa izikhathi zonke lezi ubevumelana nokugaya ngokuthi senziwa uTsvangirai. Ngiyakwazi abantu abaningi ungathi uTsvangirai ube namabatha abakuthandi kodwa uTsvangirai ulufa lolu lungene ngaye ngokuthi ungagayana 2005 wephula isisekelo abantu bamsekela. 2007 wavumelana noMakhuphe besiya ephula isisekelo uMakhuphe kakukona ngakuthi kuyinto embi. 2010 ngesikhathi kutshaya uMangoma uMakhuphe kazange ekhondeme i-violence within ngoba wetazitheni ukuthi uthiyile lapha. UTsvangirai laye kazange ebone intweni. UTsvangirai wahamba lapho waceda waye ephula isisekelo. UMakhuphe yikho sebona ububi ngoba sokusinde ekhaya. So ngibona ngazathi zonke zonezi zinto uma sifuna ukuthi siyakhe iZimbabwe ecacileyo eleqiniso etshiyeneyo lokwezani kubuza ukuthi ngitsho ukuthi ngelanga elinde ngaba yingxenye yento embi ukwenzela ukuthi abantu bengabhophi into embi kumbeni bebone ube-victim when isikhathi sonke ube-beneficiary yento ezinto. Kuphambanisekile kulokho kuphambaniseka. Ngibona ngazathi ngabe abantu babesisike ngabe kathesi abazange balandela kakhulu ikhodi buyisane njengemoto uma babesisiye ukuthi bafuna ukukhulula amaZimbabweni. But ungakukhangela into kwakhona kakhulu kuphinda kuvele futhi isandla sani sezanu. So ngibona ngazathi into esiluhlupho kathesi ukuthi ama-fashions onke from 2005 adabukana ibala lezonu livela kakhulu ukuthi obani badengwe izanu.
Aliyazwakala udaba kuthi isikhathi iso sesidliwe ngumangoyo. Ungasigqibeli uhlelo lwethu umnumzana Jirota.
Ungenzeka lapho uTsvangirai wayengikongene indaba yabomama ngoba umama babeya kuthi uTsvangirai useyi-detector. So into le uthe eyenza wayekwazi kuphela ukuthi uTsvangirai lathi abanye abakumeni sasingasoze siyingenele. Right then ngisiya ku 2014 zananzelele ukuthi 2014 laphana uMangoma wayelamanga wasidinga umbhi wakhe wadabula impahla zakhe.